sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namoya munyika muno urova, namoya munyika muno kushaya chokudya, namoya munyika muno kushaya mari. Asi zvine musikiro wazo, zvine mudiriri wazo zvamunangakwa. Ndo tateguru wenamo.
Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weGweru namuhla ukuthi avote ngobunengi ngeviki ezayo kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
Amakidisa akasebenzi ngela kancane sewamdinga okuthiwa yi-hemodialysis koBulawayo isuka ePlumlee twice a week. Lokhu kutho ukuthi inganikwa even i-diet enzima kalokuthi ayikwaniseki.
Sixoxa lowesilisa obulawa yizinso odinga uncedo lwemali efika ku-25,000 ukuze aye kwelatshwa kwele India. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho namuhla. UChamisa obeseGweru lapho abuthanise khona inkulungwane lenkulungwane zabantu. UChamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhetho osolusalelwe yiviki kuphela ukuthi lwenziwe. Wengeze wathi indubo zonke ezikhona elizweni ezigoqela ukusilela kwemisebenzi lokusilela kwemali emabhanga zibangelwa ukwehluleka ukubusa kuhle kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Ngokunjalo uChamisa uthe uZulu kumele avotele yena lamanye amalunga eMDC Alliance ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni.
38 years iwe Mnangagwa ndiwaizerezera vamugabe kuti endai nekoko ngatirove nepapa ngatibe nepapa maakuda kuramba mudhara nhasi unoimai pamba naye sei munhu akamunyengera ndiani ndiwe ngwena waimunyengera nachiwenga maakuda kutiza mudhara wenyu momukupira kwandiri ndimi maiti mudhara dhiraivha nepapa iwe Mnangagwa uri windi iwe chiwenga ndiwakanga uri kondakta muchinyora matiketi mese pamaibira vanhu maiba mese pamairero nemamairero mese maakuda kuuya nhasi moda kundidherera nokuti tsvangirai hapo manje majai hamulume iritambamatisa.
Umnumzana Nelson Chamisa lapho ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru lamhlanje esithi indubo zonke ezikhona elizweni zibangelwa ngubaba uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Abancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende labo bebephatheke ngemikhankaso yabo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Omunye wabo ngumnumzana Jabulani Khadebe omanyano we-MDC Alliance njalo odinga ukumela isigaba seNkayisa uthetale lephalamende.
UZulu wonke weNkayi abavotele uJabulani Khadebe yinzalo yabo uphuma khona lapho eduzane eGuwe yikho lapha azalwa khona wakhulela khona wafunda khona ugrade 1 lo 2 watransfer wabo Bulawayo umuntu okwazi kakhulu ukuthi ukusebenzela abantu akibo kuyinto enjani uzasebenza kakhulu not njengomkhokheli but njengesithunywa sabantu bakithi.
Kungani uzibona ulungele ukumela abantu benkayi?
Ngiphelwe ngabantu bakithi. ngoba behlala bengibona ngisenza ama projects under iJoshua Nkomo Foundation izo lonke leli jikelele. Basebe ngicela ukuthi khona umntwana wakithi sicela ubuye uzoncedisa kithi enkayi njengoba ukwazi ukuthi lapha komnyama bambile. So kuthe ngo 2013 ngishiya ngaqala ama projects ebhola labatsha ama ward wonke enkayi South lenkayi North. Ama ward akhona enkayi South angu 16, enkayi North angu 14. Saba lama finals ethu enkayi Center. Ngase ngincedisa njalo izikolo zonke ezenkayi ama primary schools angu 88. Kumncintiswano yabo kuthiwa yinkayi district ball games. Ugoqela basketball, netball, soccer, volleyball. Then ngase ngidonata i-building material enkayi primary ukuthi kwakhiwe i-volleyball court, basketball court, netball court lapho kwakusenzelwa khona imincintiswano wabantwana. Njalo ngase ngidonata amabhuku okuthi izikolo ziqale ama-library enkayi South njengoba sonke sikwazi ukuthi imfundo yezwe lethu kukhanya. Indawo yakithi kukomnyama ubambile. Njalo ngincedise eGuwe lapho engivela khona sebeqala i-boarding school. Ngaba ngincedisa futhi nge-building material ukuthi bayakhe leyo boarding school.
Umnumzana Jabulani Khatebe udinga ukumela isigaba senkayi South etalele parliament ekumanyano we-MDC Alliance. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana David Ndlovu odinga ukumela inkulumane e-parliament engwebandla le-ZANU-PF.
Hayi abangenayo abantu bathi hayi kuhamba kakuhle ukhetho umhlangano iba khona njenganamhlanje besilayo nje umhlangano wokulominista mamasuku okhanya hayi iyahamba.
Ususizwa njani emzimbeni ungomunye wabalimalayo e-White City?
Kuloke kubuhlungu ngoba ngafakwa ithubhu lapha emlenzeni eyiyo edonsa ubomvu idonsela kunye umtshina bawufaka engihamba ngutwele kuba ngcunyana nje kodwa kuba kuyafuta kwesi sikhathi kodwa kuba ngcunyana ukuyala nje ukuthi ngihambe umango omuda ngenelisa uhambe umango omuda.
Ngezinye indlela kuphazamisile kakhulu kunhlelo zakho zokukhankasa.
Kungiphambanise kakhulu ngoba angenelisanga kuhamba ngibonana nabantu njengokufisa kwami njengomuntu othonehleli ngikhaya ebuye ezotshelwa ngabikelwa nabantu kuthi hayi lapho sesenze kanje ngiyabinde sifise la muntu ngibonane labantu kodwa ngibe lobunzima bonobo kuphela.
Kodwa alubana bethe bakukhetha abantu benkulumane wangena edale lephalamende kuyini obathembisa khona?
Abantu benkulumane ngisebenzela bekakhulu njengukansila wabo. Ndingungukansila wenkulumane bengungukansila ka-ward 20 kodwa ngithe ngisiyaphetha kukansila bese ngungukansila wenkulumane yonke ngabantu bonke benkulumane besebesiza kini ngezikhalazo zabo lama project yonke bengiwenza kwa 20 bese benefitha inkulumane yonke nje ngoba bayakwazi ukuthi into engangizenzela bona ngesikhathi sokuswelakala kwe-transport ngahamba ngabadingela i-transport ngaze ngabadingela i-harari ngesikhathi sokuswelakala kokudla bese nginika inkulumane yonke ukudla isifika kimi khonaphana. So ngabalethela isibhedlela ngabalethela emakliniki entsha inkulumane i-library ngabakhela isigaba sami sonke ungakhangela ama-ward i-ward yami yonke yiyo yodwa elethara kuyo wonke ama-ward kobulawayo. So ngilokhu ngithembisa abantu ngingakwenza khonokho.
Umnumzana David Ndlovu udinga ukumela inkulumane edalele parliamente njalo ngowebandla le-ZANU-PF. Kulo wesilisa obulawa ngumkhuhlane wezinso odinga uncedo lwemali engena ku $25,000 ukuze ayekwelatshwa. Uhloniphani Ndlovu uhlala ePlumtree kodwa kavili ngeviki kumele agade aye kobulawayo ukuya kwenziwa idialysis. Sixoxelaye uNdlovu.
Ama kidneys la akasebenzi ngitshela kancane sewamdinga okuthiwa yi-hemodialysis kobulawayo ngisuka ePlumtree twice a week. Lokhu kutho ukuthi nganginikwa even i-diet enzima zabe ukuthi ayikwaniseki lokunatha like amanzi ngabe ngingasanathi amanzi any other fluids ngenxa yokuthi kuthiwa nxa ama-kidneys shutted down like that kutho ukuthi awusakwanisi kuba lo mthambiso. So nganatha uyaba lokuthiwa yi-overload, in other words amanzi ayagcwala emzimbeni engasakwanisi ukuphuma. noma ngenxoxo yabungathandisi so ucina amaphapho esesiba immense emanzini ana lawana ayebegcwele emzimbeni yabungasakwanisi ukuphefumula and I've gone through that twice plus high blood pressure ngenxa yamanzi ayabona lana ayebesemzimbeni yakhuphuka kakhulu uthole ichaya kuko 270/140.
Usuke wadinga yini ukwelatshwa phandle kwelizwe?
Lapha engenza khona i-dialysis bakhuluma labe India, kumele idokotela e-India. Kwase kuthiwa kufunakala a total of about 25,000 which involves ama travel expenses. Le operation yangkhona lo muntu yena lo abendonetele i-kidney plus unesi engihamba laye.
Aba ngaba lesifiso sokukuncedisa njengoba usithi kudingakala imali yonke engaka be ngakufinyelela njani? Bayifakanga
I think le account ZB Bank le account yakhona iti 4511-731-226-200
kuyiphinde njalo
4511-731-226-200
ibhanga yiliphi?
ZB Bank.
Umnumzana Hloniphani Ndlovu ubulawa yizinso njalo udinga uncedo lwenu, lizwile inombolo zakhe zebhanga kwabangathanda ukuphathisa. Ule nombolo njalo zocingo lapha elingamthola khona ezithi 0772-730355. Ngiyaphina njalo 0772-730355. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Njengalokho engilithembisile ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe D Connection, lamhlanje silaye umnumzana Khudakwashe Zulu siqhubela phambili sixoxa ngomkhankaso wakhe. Umnumzana Khudakwashe Zulu ukhangele ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMatobo North Constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Khudakwashe, unjani mnumzana?
Ngiyaphila baba.
Right, baba Zulu, sengizwile lapho bengixoxa labanye abontanga bengitshela ukuthi kanti kulomunye umnumzana uKhudakwashe Zulu ukhangele ukungena kukhetho kulomnyaka. Awungitshele ngamafishane ngawe njalo ukuthi ukhangele ukuncintisa esigabeni siphi.
Mina nguKhudakwashe Zulu, umfana oleminyaka engu-32 engizalwa eNatisa. Ngifuna ukuncintisa ekhethweni ukuba ngu-member of parliament eMatobo North Constituency. Ngincintisana lamabandla angu-9 ngingaphansi kwenhlanganiso okuthiwa yi-Alliance for the People's Agenda ekhokelwa ngubaba uNkosana Mona.
Awungitshele Khudakwashe, esigabeni sakho bakhona yini abasakhulayo abaningi abakhangingena kukhetho kulomnyaka abaze bencintisana la?
Okungimangalisayo akula even lo yedwa umuntu omutsha obelow 40 years ofuna ukuthi ancintise ethekeni noma kuba ngukhansila noma kuba ngu-MP.
Okay, njengoba ushilo wathi akula abantu abontanga abekho ngobuningi babo abazabe bencintisa esigabeni sakho, awungitsheleke mnumzana ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledale lephalamende kulomnyaka?
Mina into ziningi ezimbalwanyana ezangenza ukuthi ngibe lesifiso ukuthi ngimele abantu bemadodeni edale lephalamende. Okokuqala ukuthi ungafuna ukunazelela kakhulu emadodeni asila i-development kakhulu, njalo sesisalele emuva ngoba abafundisi abaningi baseGoli abakho ekhaya la. Singafuna ukuthi sikhangele futhi emapulazini kunikwa abadala izindawo, thina abantu abasha kasinikwa. Ukhangele izibhedlela uyathola ukuthi kathesi ngikhuluma nje njengesibhedlela se-Antlok akula manzi.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqhakathekile ukuthi bakuvotele beshiye abanye?
Njengomuntu osakhulayo iningi labo bona abazali yiba bahluphekileyo, njalo abontanga engafunda labo labanye esasifunda sonke kwezinye izikolo abekho la. So njengomuntu omutha ngizale nyawo izilula kumele ngibagidimele abazali ngibavonge ngalokho abasikhulise ngakhona.
Wena njengomuntu ongaphansi kwebandla le Alliance of the People's Agenda, kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqhakathekile ukuthi abantu izalwane zeZimbabwe ezivotele ubaba uNkosana Moyo?
Okokuqala, ubaba uNkosana Moyo is a manager by profession, ngumuntu ofunde egcile endaweni zemali, wasebenza emabhanga athile, wasebenza ezindaweni ezithile zesikolweni, waba ngulekthara. So kathesi Zimbabwe asakhangela ngepolitiki, sesikhangelele umnotho welizwe. Yikho ngihamba ngikhampena ngithi abantu kababone umuntu okuwasebenza ekhampanini, ababone umuntu okufundele umsebenzi wokuthi alethe izimali.
Asikuzwile mnumzana. Right, qhibuhlelo mnumzana, usitshele ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe mayelana ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Mina abantu bengangithinta kunumber zami lezi ezithi 0776103234. Ngila i-Facebook page yami ebhalwa Zulu Kulakwahle Matobo, not concerned member of parliament. La ku-Twitter bangangithola ukuthi Zulu Kulakwahle.
Ayisikuzwile Kulakwahle, ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo.
Nami ngiyabonga.
Hayi, mthwakazi omuhle umzwile umnumzana uKhulakwashe Zulu kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Owalivalelisayo nguMike Hobe, libe leviki elishuke.
Sibongeke uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Siqhubeke singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejahe elidala uGibbs Dube.
Kangelo kokobe chinamasiwa betetela mazo chinamasiwa we
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sike sithi sikhumbule kwakudala lamhla ke sikhuluma ngalokho abantu abasebenzisa emakhanda ikakhulu amantombazana uzokuthiwa usebenzisa ilitshe ukuthi alungise inwele agcobe la kugcobayo abe muhle abukeke kube njeya. Ukuthi ngikhokhele ludaba ngilo baba uEzra Jesus Banda ukhona ngale kwele Bhilitane, ngiphinde ngibe lo mama usakhile line uMadube kwele Botswana. Baba Sibanda kunjani?
Ngiyaphila kunjani uMnumzana Dube?
Hayi, ngiphile kakhulu. Kunjani eBhilitane?
eBhilitane kuyatshisa nje, kasigonga lelo nto nje njalo kwabhudula nje.
Ye, Madube kunjani eBotswana khona?
Hayi, uTswana kuyagodola.
Ye, sisakhumbula kudala Madube sibili laphana abantu besebenzisa amatshe emakhanda. Pho kuthi fahla nje usitshele ukuthi babesenza njani?
Ngibingelela abalaleli bonke Studio 7. Labantu abalandela into zamasiko. Ngikhumbula sasengumntwana, ilitshe wakwanisa ukuthi ulitshise eziko. Libe lilitshe esibile elitshisayo, lingatshisa kakhulu. Ubusuthatha ithawulo emanzi, ubusulikhipha kwamphana, ubulokhu lizwe ukuthi alitshise kakhulu then ubusuphonga ulitshitshiliza phezu kwenene, ulitshitshiliza. Inwele zazitshintsha zibe straight. Ngaba straight isibikelo songanthiwa uphemile wafaka umuthi o-SQ ukuthi nibe zilokhu, kodwa yabo ungafakanga lutho. Uphinde ubusugcoba. Sasigcoba sometimes sitogcotsho i-okikun oil kumbe umfuma kumbe zihlale zinjalo zingugcotshi i-vaseline. Ufica umuhle sibili inwele zakho zizinhle okunye kungela nje problem. Sihamba zinjalo impili ivukuvuka, silala sivuka sibili umuntu nene kubona ukuthi uphemile kodwa upheme kuhle kahle. Sasiphema ngelitshe umuthi wenwele wawusadula vele wawungeke uphonge ukuthi wawuwuthengile njalo. Sasisemakhaya singakabi kwazi into zokuthi umuntu uyathenga umuthi wenwele alungise inwele. Sasikwazi ukuthi uyatshisa ilitshe ugcobe inwele ube muhle njalo. Kwasekusenjwa amankazana sasesikhangele ukuthi sesiseduze lokuthi sikope. So yayiyinto enhle kakhulu.
Ye thiza uyakhuluma Madudu.
Ngangibona okulo udade wethu wayenje encedisa abadala, ngangibona efaka lapha ilitshe elizebebomvu elifaka eziko laphana lingababomvu laphana ke aselikhipha bambe ngethawulo emanzi aseligcoba ke amafutha akhe, amafutha lawo esithe ngafaka lokhanaka othiwa ngumfuma lokhunye wanxayengela mfuma wayithatha ke liyani ivasilina leyo othiwa yishell inkalakathi egabhalana abhica bhice ke ekhanda basethatha ke ilitshe leliyani elibhodisa libomvu linjana. Kodwa into yokusenzakala ukuthi kokusuke ngihlala enkulu babengatshila aba bantu babezenze kahle ke konke la ngemuva zenze kuhle inwele zakhe zicile sezingathi zicakele sezizinto ezilungisa sethatha ke ikama yakhe liyana sezidonsa sezisiba zinhle sezibopha.
Ngithemba ukuthi Madube abangakwaziyo khonokho so bathi lalikwenza njani ukuthi umuntu engatshi wawuligama ulenzeni lisho
ukuthi Hayi uvele ngesikathi kusasenza kusiba careful vele wawungekuthi wawu-eda ithawulo yiye ingatshisa ithawulo futhi wawuubeka phansi uyayithambisa futhi ukuthi ingawutshisa ezandleni kodwa ilitshi ukuthi likutshise ekhanda vele lokhu sasingakwenzi lalibhoda kuhle tube libhode kuhle konke emva kwendlebe lapha kuhle smart uzuqede kuthatha ikama yakho kambi ngesikhathi sangkhona futhi sasisebenzisa i-afrocam le eze zakudala lezi uzosanisisebenzi awufithi usumuhle into zakho zi-straight kumbe ziyafucelwe emuva zibe yi-push back yizo kumbe ziyekelwa zinjalo zi-straight kodwa zingani zimbambathiwe zaziba zinhle uvele ungabi ngisho le-problem ungatshi impilo ihamba nje kukuhle konjalo
zazibuya zichutshume iintole zabosisi lezi odadewethubangcolise bazi bangcolise le imicamelo icina igcwele amafutha ngoba into zakho zahle zigcwala amafutha kakhulu
kolapho ke jisa nxa sikhuluma ngakhonokho khathesi ke bayafaka futhi lakhonokho amafutha akukunukeli inxa umuntu wesilisa
lokho kukhona lokho bakithi kwenza endlini kuhle kubambe lanxa bezilungisa omama bema-bathroom lapha begcoba le mithi le bakithi kutshaya emakhaleni yikho nje ke ukuthi uyabona ke ngokuya kwezikhathi omama abaningi basuke sesiba le inye umkhuhlane engaqondakaliyo ngoba into abayifaka kakhulu ekhanda lapha amafutha la angazaleki ukuthi ngangapha ayalimaza hhayi ungavele uthi ucambalale la eseceleni kwakho khona bavele kuhle kubambe endlini yonke yikho nje omama abaningi indaba esasakhuluma ngayo Dube kudala ukuthi balale beqhiyile besaba khona ukuthi baya bezanukela obaba
madube nantodaba kola
ye kunjalo kodwa mina ngikhulumela kweyami iside hayi kulezi nsuku ezaminwele zinwele ziyisintu angilamuthi engiwufake ekhanda ngiyangithile nje ama-dreadlock sometimes but hayi angifaki any chemical ekhanda ngathi ngiyagcoba nyabe ngicoke yona amafutha enwele amafutha njengaba bengaliva clint but
uyakuvuma yini maduwe uyakuvuma nolabanye bakho-ke kuyabe sokunuka khonaphana-ke endlini embhedeni
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo tatheleli ntuba ukuthi ngibonge-ke usakhile eliline umadube khona ngale-ke kwelo Botswana ngibonge njalo-ke u-Ezra Jesus Panda khona ngale-ke ebhilitane oluyibaleli semoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyabonga jahele dala ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngizibongelela kubalaleli abalaleli.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhla ngiphethe umbhalo obizela abantu ekwazini uNkulunkulu ukwenzela ubana izinto zabo abazenzayo ziphumelele ngoba bengaphansi kwephiko lwakhe yena uNkulunkulu uqobo lwa. Ungavula iTestamente elidala kusukela kuGenesis kuyefika kuMika uyananzelela ukuthi uNkulunkulu endulo wayehamba nabantwana baka-Israyeli wayebanakekela ebanika le milayo okwakumele bayilandele ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe yimpilo engcono hathi impilo yomphefumulo kuphela kodwa le nihlala kahle besahamba ezweni wayefisa ethanda eloyisa ukubana abantu bakwazi ubana uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu ophethe konke okukhona ezulwini phezulu emhlabeni phansi ngisho lasemanzini embali wayememezela ke ebantwini njengoba esamemezela namhlanje ukuthi abantu kababuyele kuye njengoba sizabona encwadini yezithonike zokuqala esahlongu-14 vesini lika-7 uthi uma abantu ababizwa ngegama lami belalela besenze ngikufunayo mina Nkulunkulu ngiza kuzwa ngisezulwini ngilungise inhlalakahle yabo ngenye indlela uNkulunkulu ukuthi abantu bangathembi amandla abo wodwa ngobana amandla omuntu ayaphela uthando lomuntu luyaphela umbono womuntu kwesinye isikhathi uyafiphala kodwa uthi yena unguNkulunkulu obona konke okwenzakalayo libuye lithi iBhayibhili okhangela u-Israyeli kakhubeki, kakiyozi, gozeli. Abahamba loNkulunkulu bayakwazi ukubana impilo yabo besahamba emhlabeni ilako ukuba ngcono. Okuyikuthi ngabe bonke abantu balalela ilizwi likaNkulunkulu. Ubudlwangu udlwangu lowo esibubonayo, inkulumo ezibolile esizizwayo, ngabe kazikho. Ngoba liyasho ukuthi iBhayibheli lithi ukwazi uNkulunkulu kuyikuqala kokuhlakanipha. Xa singamazanga uNkulunkulu, ngithela konke lokhu esikhangelelane lakho, sengisho nokukhetho lolo olukhona, kuzaba amandlwane nje. Ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwakho. UNkulunkulu ngabe yiyona nsika yokuphila kwabantu. Abantu ngamunye ngamunye, njengendeni, njengesizwe, njengezigodi, bake bahlale phansi bazihlole, banxuse uNkulunkulu angene phakathi kwabo, izinto zabo ziyakuqonda. Akumangalisi ukuthi kwesinye isikhathi izinto zonke zikhona, abantu behluleke ukuzihlanganisa nje, ngobana uNkulunkulu yabe ngekho phakathi kwabo. Abantu bangabayanga, kodwa ilizwe linothile. Abantu bayalamba, kodwa izulu liyana. Okunye kubangelwa yikuswelakala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu. Uthi ke ngibizani, lingimemeze, libe ngabantu bami, ngibe uNkulunkulu wenu. Ninanza kuzwa nisezulwini, ngilelaphele ilizwe lethu. Ilizwi lithi asibuyeleni kuNkulunkulu kuko konke esikwenzayo. Uza kusilalela, asoze asidanise. Ngoba uNkulunkulu unjalo izolo, unjalo namhlanje, uzahlala njalo ukuze bonginaphakathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asibonge nini. Baba uNkulunkulu oyingcwele, dalwezulu nomhlaba onongethulwa lutho. Wawubumba umhlaba ongancediswa muntu, lokwenzayo kakudingini, awufuni mali, ufuna ukubana izinto zethu zivume. Ubana wena uNkulunkulu wabo uNkulunkulu, uMsomandla wasemandleni. Kawethulwa lutho, uyasho njalo sikulinge, sibona ukuthi awusozosenzele lokho esiyabe sikucela na. Ngiyamcela ke Jehova, ngikhulekela abazalwana abakholwayo abangakholwayo. Abanye basezinhlungwini, abanye badungekile emoyeni. Kodwa ngomoya wakho oyingcwele, ngamunye ngamunye lapho esikhona, singalimemeza igama lakho. Uyehla wena ngomoya wakho oyingcwele, usilungisele izinto. Kodwa lokhu kade sithi sizakulungisa njani, sibone sekulungile. Ngoba awehlulwa lutho wena, uNkulunkulu oyinqaba, uNkulunkulu othulisa umoya, uNkulunkulu ovala uvule izulu. Iba nathi ke Thixo omhle, ikakhulu kulezi nsuku sizikhangele ukhetho oluzayo. Ukhetho lolu sasilunikele esandleni sakho, thina silandile ngemuva wena phambili. Sihlalelatho sibusise ngegama likaJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Hayi ngibongile la uNkulunkulu asifundise sonke.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Singene kwezemidlalo, sikhangela impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Highlanders 1, Triangle United 0, Ngezi Platinum 1, Dynamo Dimbare 0, Chicken Inn 1, Mutare City Rovers 0, Herentals 1, ZPC Kariba 0.
Yeah.
Totana ase wisile besiqhubela ke uhlelo lwethu ngengoma yemnandi ingoma yokholo sidlala lamhlanje ekulilanga lesonto ukuziqhiba sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuthaza uzulu wegweru ukuthi avotele yena ngomvulo ngelanga lokhetho kwanele olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.